Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 kuNcwabazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kule Kenya kungena kusuku lwesithathu. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi womdumo owerumba kumduduzi igolide obizwa njalo ngelokuthi ezegirafu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla usole osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana esithi kwenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe njalo kuxotsha abavela kwamanye amazwe abafuna ukutshala imali kwele Zimbabwe. Wethule amazwi la eVictoria Falls evula ngokusemthethweni kumhlangano weZimbabwe Economic Development Conference wokudinga amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wabhatheka emhlanganweni wokululunga ubuciko babomahluli owe-Judges Commissar Workshop oqhutshwa iminyaka yonke. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende omele iMatabeleland North njalo owethule umbiko wakhe kulo mhlangano.
Okay, ngiyabonga dadewethu. Ama-programs ahambe kuhle okumangalisayo emina adreswe ngubaba uMongameli President. Ama-judges symposium ibi-workshop adikhangelane kakhulu lokunika kumbe ukutraina ama-judges aweZimbabwe ukuthi ehambelane lama-judges awe-region akwezinye indawo benikana imbono lokuhlomisana ngokusebenza kwabo emsebenzini wabo ama-judges lokuthi bekwanisa ukucubungula amacala lananzima ngenxa yokuthi babe betrainiwe bengena imbono and kakhulu lokhu zeni iprogramu leyi ibiqakatheke kakhulu kakhulu ngoba ibichasisa njalo kungani kuyancintiswana lakwamanye ama-region ama-judges ngoba wonke ama-judges ade khona akamanye amazwe but kakhulu kuzoqiniswa lokutrainwa lokunikwa i-workshop kwama-judges ethu eZimbabwe kukuhambelana le vision 2030 efunwa ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ngalo kubuye le economy adinge finance lakho bekukulengcitshi zonke ama entrepreneurs lamanye ama bankers labo bonke nje izikho abeka hulumende abe finance bekhangele bekukuhlomisana ngomumo womnotho economy yethu yelizwe. Yabonubona nje ukuthi izinto zikhwela everyday ama rate ebukonye ukuthi abantu bayenza kokulu sabotage ye economy ukuthi beze banika example umongameli yokuthi ehotel imili A1 ungayikhakuleta kuhle ikwana imbuzi A1. So ukuthi ngelanga ama delegates ade khona athi befika ama 200 kusiya ku 300. So each delegate ubesidla imbuzi ezingu 3 ngelanga each delegate kubuye ku bedding because of rate umuntu oyi-1 ubelala ngemali ekwani inkomo. Ubona ukuthi khona boy conference le binge 3 days ungakhakuleta ubona ukuthi ama rates abantu abasebenzisa abe sengama rates lana angahambelani le economy ungane abantu bayasupportage. So izinto zonke lezi zathi kukhulunywa ngazo ku economic forum leyathi khona adikhokhelelwa ngu minister uMthuli Ncube. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kaHulumende omele iMatabeleland North obekuxoxa icingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 SF Victoria Falls. Amapolisa izolo ancitshe inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokuthi uZulu atshengisele namhla phezu kokonakala kumnotho welizwe lokunye. Encwadini elotshwe nguchief superintendent G Moyo, amapolisa athi amukele incwadi ye-crisis yesicelo sokutshengisela mhla ziku-5 kuyona le inyanga. Kodwa basoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona kuduze lepalamende yeZimbabwe njalo kakuvunyelwa. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungena kusuku lwesithathu namuhla. Abenhlanganiso e-Independent Electoral and Boundaries Commission lokhu bengakayizisi uZulu ukuthi ngubani onqobe kukhetho lolu. Abalolwazi ngokwenzakalayo bathi nguchiki lobhanqa phakathi kwamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Umgcinisihlalo webandla le-Jubilee Party elikhokhelwa ngumongameli Uhuru Kenyatta usesikhundleni okwamanje lazise ukuba kungabe kulokuqilibezela okuthile kulolu khetho olulakho ukuphambanisa ukubalwa kwamavoti ngokukhululekileyo. Inhlanganiso ebona ezokhetho ibika isalisa intathelinda izindaba kanye nenhlanganiso zezindaba ukuba zitsho ukuba ngubani usenqobile kulolu khetho. Abameli benhlanganiso ezijeneyo ezilwela amalungelo oluntu labahulumende bamazwe atshiyeneyo omhlaba bebegcwele kwele Kenya kuliviki behlolisisa ukuqhutshwa kokhetho lolu. AbeZimbabwe lapho bebekhona, omunye wabo unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yolwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Peace Project. Umkoko utshele uGaino Gumede Saidi owe-Studio 7 ukuthi bafunde okuningi okuhle lokubi okungaba isibonelo kwabeZimbabwe ngesikhathi beqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo.
Injongo yethu ibe yinjongo yokuyafunda eKenya ukuthi bona izinto bazenza njani. Anje uyakwazi ukuthi ngomnyaka ozayo iZimbabwe iya kukhetho. Kuningi esikubonileyo okuhle lokunye esikubona ukuthi ha lokhu kungaba nzima nxa kungahanjiswa ngakithi.
Okunjengani ungasichasisela ukuthi elikubonileyo elizavuyela lakho ekhaya lani likusebenzise kuyini?
Esikubonileyo yikuthi ngelanga kusiyavutwa njengakusasa i-commission ibe lohlelo lokuthi uZulu abone ukuthi ku-polling station kuyabe kuminjani, njalo lokuthi ikuphi okukhangelelwe ukuthi umuntu abe lakho siyavota. Bekubonakala kuma-TV ukuthi abantu babone ukuthi nxa ungena ku-polling station izisebenzi zokhetho zikhangelelwe ukuthi zenzeni ukwenzela ukuthi kungaze kwaba nomuntu obuyela nkhaya engavotanga.
Kungathi kuyini okubambe kakhulu?
Engikubambe kakhulu kuleso sibanga sitshengiswa yileyo okuthiwa yi-simulation, yikuthi ngibone ukuncediswa kwalabana abakhubazekileyo. Kungaba ngumuntu ingxenye ongaboniyo kumbe olohlupho lokuhamba. Basitshele ukuthi umuntu angenelisa ukuthi abuye lo muntu uzamncedisa asuka la ekhaya ukuthi azomncedisa ukuvota. Kodwa ukusi esikubone kuqakathekile ukuthi nxa umuntu esehambe wancedisa umuntu oyedwa ukuthi avote, kasenelisi ukuyancedisa omunye futhi. Njalo umuntu lo oncedisayo kufanele njalo asayine iphepha elokuthi kasokasuke khonapho esiyakhuluma kwabanye abantu ukuthi uzibani bani engihambe ngamncedisa ukuthi avote, uvotele uzibani bani.
Xa sesikhuluma ngabesifazane elikubonileyo khona ngale elizabuyela lakho ekhaya kuyini?
Esikubonileyo yikuthi phezulu sibili kuma-presidents sibone ukuthi ukhono oncintisayo obelomsekelayo owesifazane. Njalo abantu beKenya ikakhulu abesifazane bebethokoza kakhulu ukuthi kulo muntu wesifazane kuleso sibanga besithi kumbali yeKenya akukaze kwenzakale ukuthi kube lowesifazane kusikhundla esiphezulu esika-vice president.
Ontanga-ke bebeledlabuzane yini labo ngokhetho?
Aba abaningi bakhona kade bevotisa bekungabasakhulayo ukuthi ukuthi abasakhulayo bathole into ebanike okunye okokwenza ngesikhathi sona lesi esokhetho. Njalo sibe lethuba lokuhlangana le nhlanganiso zabesifazane ababumbe okuthiwa yi-women's situation room.
Leyo situation room eyabomama ibihlosene.
Ku-situation room leyo bebethola imbiko ephathelane lokuhlukuluzwa kwabomama okuphathelane lozokhethwa. Bekhangela labo akade befuna ukukhethwa, bekhangela njalo labo abakade bevota, bekhangela njalo nezisebenzi eziphathelane lezokhethwa.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Press Project. Limuzwe lapha ixoxa ecingweni loGaina Gumede Saidi weStudio 7. Namhla lusuku lwabatsha olwe-International Youth Day. EZimbabwe abatsha bathi bekungela imidlalo kumbe imihlangano ekhanyayo yokunanza usuku lolu. UMnumzana Michael Ndiweni osebenza labatsha abaningi kwakutshiyeneyo uthi loba izomnotho zingamanga kahle kwele Zimbabwe, kumele abatsha bezame ukwenza imisebenzi etshiyeneyo. Uxoxa ngodaba lolu loGaina Gumede Saidi weStudio 7.
Kuningi ontanga abahlangana lakho okubahluphayo kathesi, but ukukhala akusizi. Kwehlula bathi imbuzi ngesikhimusi. Kusuke ukuthi kathesi-ke ungalinda uthi mina uhulumende uzangilethela into ezithize, akusoze kwenzakale. Ngikhuluma nginje mina iminyaka eminingi esengiphile elizweni lapha, okuningi zenzeka. So inkuthazo yami ekhona kwasekhulayo ukuthi kumele sikhangele izinto from a positive perspective, kumbe ngithi sikhangele amathuba. Siyazi vele inkinga zihlala zikhona, singabi ngo-induko lezi inkinga lezi esihangana zibhalisile ngobantu ukuthi amina ngibona ithuba lapha nalaphana. So ngomnakani wami ngicabanga ukuthi ilizwe kathesi kalila mathuba akhona awemsebenzi, and thina ma siyafunda esikolo sifundiswa ukuthi ngingaqeda i-degree ngizaqhatshwa. So ontanga bakhuthaza ukuthi kathesi kumele bazenzele izinto, ngoba uhulumende xa sikhangele akula asinika khona esingathi ngamathuba emisebenzi njengabasakhulayo. So ngomnakani wami ngicabanga ukuthi mina ontanga kumele bazidingela amathuba bazenzele izinto. Ngiyazi abaningi kathesi ababe bekhangelele ama-political processes ukuthi hayi nxa kungaba nalokhu nalokhuyana, but uzalinda kuzokube nini? Sukuma uzenzele ntanga, ngoba kathesi uzikhangele uziqondile kodwa lawa kuncane ukukhala vele akusizi. Asikumele sizenzele izinto, nawe bambalabamba khona la ulungise impilo yakho.
Abanye ontanga kodwa Ndiweni bathi bona baqale ngaphi?
Ye, ngiyavuma. Sibili ukuthi akumelanga sikhohlwe ukuthi uhulumende olomlando ukuthi alungise amathuba abontanga ukuthi bathole impilakahle. Akumelanga sikubalekele, kodwa-ke kunjalo sithi uhulumende kalungise amathuba abontanga kumbe i-create enabling environment, sizalinda azayilungise nini? Esengilokhu esiguga singale ndlela ezimhlophe nezimhlophe into besilindile. So okunye ukuthi sukume la uzame iloba uphatheka kwezepolitiki, ulonga lepolitiki usiyavota usenzani, kodwa ungakhohlwa ukuthi la okunye kumele uzenzele, ngoba ungalinda uzaguga uloke ulindile njengontanga. Kodwa angisho ukuthi ontanga bengaphatheki kwezombusazwe, ngoba kulungele kungasingele isekelo sombuso ku-Bill of Rights yethu eyakhona pha eZimbabwe osinyethu. Kodwa-ke akumelanga linde kuze kube nini, ngoba uzalinda uzabele uguga utshiwa isikhathi.
UMnumzana Michael Ndiweni usebenza labatsha kwakutshiyeneyo, ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhla sikhangela ukunanzwa kosuku lwabatsha emhlabeni wonke jikelele ole-International Youth Day. Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende bakwele Melika. Mhlaka-18 Zibandlela lonyaka, elemelika lafakela izitshezo zenotho amakhampani amathathu ezimali adlelana le-Hezbollah kanye leyinye ebona ngezihambi.
Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumente wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi benza lokhu bejonge ukuvimba imisebenzi emibi eyenziwa yiHezbollah ekhahlameza abantu bakwele-Lebanon. Abafakelwa izijeziso zenotho lezi ngu-Adel Diab, Ali Mohammed Dawn, lo Jihad Salam Alame babumba inkampani okuthiwa yiDalar Salam for Travel and Tourism. Bafakelwa izijeziso zenotho lezi phansi komthetho we-Executive Order 13224 ovimba okwenziwa ngamalwecatsha inkokheli engaqedakaliyo abasekela amalwecatsha labanye. Mhlaka 21 Zibandlela elemelika lafakela izijeziso zenotho u-Adnan Ayad wasebenzelana lenkampani eboleka imali labanye adlelana labo abagoqela asebenza laye u-Adel Diab labaku-Hezbollah. Ngomnyaka ka-1997 elemelika lathi i-Hezbollah inhlanganiso yamalecatsha okungamelanga isebenze lozulu njalo yafakwa uphawu lokuthi yi-Foreign Terrorist Organization. Ngomnyaka ka-2001 elemelika lafaka njalo olunye uphawu oluveza i-Hezbollah njengenhlanganiso eyi-Specially Designated Global Terrorist. I-Hezbollah siyahlasela indawo eziningi ezigoqela ukubhomba kwayo inkamba yamasosha emelika ngomnyaka ka-1983 eBeirut iyabulala khona amasosha edlula amakhulu amabili lamachumi amane 241. Yaphinda yahlasela njalo amaJuda ngomnyaka ka-1994 e-Amia Jewish Community Center e-Buenos Aires kwele Argentina lapho okwafa khona abantu abafika phose ikhulu 85. I-Hezbollah yabulala njalo owayengumkhokheli wakwele Lebanon u-Rafik Hariri ngomnyaka ka-2005 lapho kwabulawa khona abantu abafika amajumi amabili lambili 22. Abantu abedlula amakhulu amabili 226 babulawa ngesikhathi esifanayo. Uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngezimali olwe-US Treasury Department luthi ukufakela i-Hezbollah izijeziso zenotho lalabo abadlelana labo kuveza ukuba elemelika lizimisele ukuvimba ukusetshenziswa kwemali ngendlela ekutaza ukubulala abanye abantu. Ele-Lebanon lalithuthuka kodwa okwamanje libhekane lomnotho obhidlikayo. Bayahlupheka kakhulu abantu abaningi abahlala kulelo lizwe. Umnumzana Brian Nelson okhokhela uhlangothi lwemelika olubona ngezimali lokusetshenziswa kwayo uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba i-Hezbollah isekela abantu bakwele-Lebanon. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Blinken othi i-Hezbollah isebenzisa abantu bakwele-Lebanon ukwenzela ukuzinothisa hatshi uzulu. U-Blinken uthi elemelika lizaqhubekela phambili livimba imisebenzi emibi i-Hezbollah. Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende kwakwelemelika. Ngokwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu.
Salibonani ma-Studio 7 amahle kundawo zonke eZimbabwe lendawo zonke lapho elikhona. Hhayi, lami ndike ngikhulume nje ngalaba abafana bakamthwakazi laba abathethisa abantu abadala ukuthi hhayi bafana bambona ngani iqembu labafana abancane. Bafana libonezwa abadala mabelitshela kuthiwa indlela ebuzwa kwaba phambili. Lilala abadala bona abasekhaya kuthiwa ngoNdebela ngitsho uma bekhuluma ukuthi bathini ngendlela eliyenza ngayo into abantu eliyenza ukuthi sigcine sisiyakudlidelela ekhaya ngenkani ngoba iqembu elilo elifuna ukuthi lilikhulu lalelibone lina liyimthwakazi lingabantu nje abalutshwana ukuthi lina lifuna ukuthi abantu belisapote ngenkani ukuthi mthwakazi mthwakazi uyabona. So into leyo madoda yokwethusela abantu leyo liyilahle leyo bona likhankase liqembu lenu nje kahle ngendlela eyirayithi lingathreateni abadala ngoba into le yokutreatena abadala leyo ayikho right. Senze kufisha ukuthi ngakutiwa kwakukhulwa kutshaywe zibhakele emfuleni yabona abantu abanje so bafuna siqhutshezwe mpeka kokutshayane kakhulu yabona ngencindi inkani leli layo le ngani iphele yabona ngoba ngendlela eliyenza ngayo liyenza inkani madoda akufuneki ukuthi indlela le liyenza ngayo leyo plus lihlukane lamashona la. Amashona la kudala la athethisa kula nto eliyitholayo uyabona amashona abantu azihluphekele agcwele lilawo eGoli kona amanye agcwele eBotswana agcwele ngaphi ngapha amashona kuzolibona ukuthi ahlupheka amanye akubo Kenya kona la amashona ahlupheka lina khulumana wena abantu ukuyiba bale problem eZimbabwe libazi uyabayisaba libathethisa uyabona lihlala libhizi lithi lithethisana labantu abangalacala kodwa abantu abalecala libakhangele lingaba approach so zamani ukuthi libe ngabantu bantu bemthakazi lihloniphe uyabona amaNdebele ngabantu abathi isizwe sihloniphekileyo kakhulu but ngendlela eliyenza ngayo lina seliyenze ukungazani abantu basaseNdebeleni ngabantu abathanda ukulwa uyabona kanti ukulwa akusebenzi okay amashona ahlupheka nje wonke njalo akula kodwa umuntu uthetha ishona umuntu uthetheni yi abantu badliziwe mina nginje ngithetha ishona so nama ukhuluma kanjalo mina ngihlala khona lokho umthwakazi uyabucabanga ukuthi mina ngizwe njani
kunani ba sazi labathwakazi jikelele siyabonga bakithi ngenxa lingazibali kodwa balanini ngenxa lingazikhiphanga kodwa kuthiwa ilizwi kalifika siyacela nathi kungena emoyeni njengoba lesinxusa lesithumela bangazithe haboroni mina njengomuntu okhulileyo waluli lizwe nezinto ezibuhlungu ikakhulu nxa umuntu ophakathi kwezombangazwe ukuzwa abantu bakini belahlekile ubusufisa ukuqondisa lapha lalaphana kuyazwakala ukuthi ngolutsha kodwa kubese ukukhathaza emoyeni usufisa ukuthi ngayo yabaqondisa kukhanya ukuchothoza okukhona nge-MRP ukuningi MRP inhlanganiso ekamthwakazi kodwa umthwakazi ngelizwe kunabantwana abakhulumile abathathu amajahakade belandelana abakhanya nje ukuthi bafundiswa into engasiyo okokuqala kanye nesilingi silizwe nge-CCC i-CCC isuka kuMorgan Tsvangirai kabazange balungise ilizwe ngoba bevele bezingatsha bengabazukulu bezano
laba ngabalaleli bomsakazo we-Studio 7. Kwezemidlalo yenguqu kusasa iCranbourne Bullets versus Ngezi Platinum kuzobuya ke iChicken Inn ingilana leHarare City. IRentals yona iyabingilana leLenders iBoso Chilamoya. Kuzobuya ke iFC Platinum ishana ke leBlack Rhinos. Ngesonto ke iTenax FC ingilana leDynamo Zimbabwe kona ngale Vengere. Kuzobuya ke iBulawayo Chiefs ingilana ZPC Kariba eloveve iTriangle United yabingilana ke eManika Diamonds kuthi ke iCape United lebulawayo City kunjalo ke kwezemidlalo
Kitty was a Friday my darling was a Friday seven zupogine was a Friday my
Woza Friday kulivikisi lomculo womdumo owerumba umduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi eze giraffe yena ke usanda kwethula isingle yakhe entsha untungameli inkomo weStudio 7 uyalandisa
Lide insizwa esihlumile yagxila mpela emculweni nanku selamadlalade amahlanu aphekwe ngobunono obukhulu
Bwankomo ngiyabingelela ngibingelele na wonke umuntu olalela umsakazo omkhulu ngibonga ithuba elikhulu kangaka ngingelutho ngingumfana omncane osuka le endaweni yasemakhaya empandeni Plumtree emzasa kuyila engiphuma khona ngiyabingelela ithuba ngibonga ukwamukelwa emsakazweni omkhulu kangaka
Ulingoma ukuthi wena ngesonto ekuseni okuyingoma yosizi akusichasisele okune
akazanga gulu baba ngathi nje ngesonto ekuseni ngivuya ekuseni ngathola ucingo lesithi ubaba kasekho bazokhumbula abalandeli ngengakhipha enya iDDA mama ngo-2016 nakho ngangilahlekelwe ngumama usho ukuthi kahle umtutu sikolida akasena bazali akasena mama akasena baba le singlile bengiyikhipha ngivalelisa ubaba wami kanti futhi bengiduduza ngayo kuwo wonke umuntu nje ongabe ngasenayo ubaba ngasenayo umama
bathi ndoda ayikali ayikali ndoda ayikali ayikali ngani ngobiya
Sulamadlalati amahlanu abalisa ethi ma Afrika amahle uthando luyinkinga wavumelani ukwelikude kanye le ama singles le ethi singles collection kungani usugxile kakhulu kuma singles kulezi insuku kulokwethula amadlalati apheleleyo
okwenza ukuthi ngingarecord i-full album foankomo umculo lezinsuku awusela benefit ngibhizi ngezinto ezenza ezizobenefita abantu abangikhuluma nje kumanje ngibhizi ngiyakha owami umuzi ngiphumile emzini omkhulu okuyizinto engibhizi ngazo izinto ezobenefita abantu abami ngenxa yokuthi emculweni ayisekho i-benefit kuba nzima ukuthi uthathe imali uyefaka endaweni lapho ubona khona ukuthi ayikho i-investment yilokho kwenza ukuthi ngiqine kakhulu ngamasingle track ngoba wona ngcono awabizi njengokwenza ifull album
abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abafisa ukusupporta umsebenzi wami inombolo engitholakala kuyo yase South Africa ethi 0626124319 yilapho engitholakala khona kanti ku Facebook yangithola Mduduzi Golide ku YouTube nakhona Mduduzi Golide
abalandeli ke ubashiyela wapha amazwi
balandeli ngicela isupport beqhubeke njalo besisupporta njengalokho ade bekwenza iminyaka neminyaka bengakhathali bengapheli amandla bengapheli uthando
Mduduzi Golide eze jirafu ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu
ano legend SK
Singake hlukane isihlobo uthi sikhangele ezinye zezindaba abezikhokhela namhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungene kusuku lwesithathu namuhla. Kuhlelo Woza Friday kule viki besilomculi womdumo owerumba uMduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi as a giraffe. Silukuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje walivalelisa umthembo sithembayo uGibbs Dube ngisithi kumele libe lempela viki enhle phela elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.